ngabale elections sonke isikhathi siyakwazi ukuthi sizwe zaseZimbabwe abangavumelani nombuso oyingcindezelo bayafa. Siqeda i-election abafowethu bayathunja babulawa. Akula omunye umuntu obulala labo bantu ngaphandle kohulumende oyingcindezelo ngoba ifuna ukuthi engathuliswa. Njalo kume simangele sesithuli ngama-recalls. Namunango umuntu ozayo engaziwa ukuthi ungubani uyenza ama-recalls ibandla elokwehluleka eliyilo lezanu-PF ihamba phambili ngokugijima ukuthi bakhole amalunga ephalamende, amalunga esenethi, amalunga ekhansili bethu.
Sesizanika ithuba umnumzana Msaka, uyavumelana lokukhulunywa ngumnumzana Moyo yini ukuthi kule ngxaba ngxoza elizweni?
Ngivumelani laye sibili usesithengisa i-opposition esiyaziyo ngokukwazi uku-acta kakhulu. Akula ma-abductions ayenza iZANU-PF, akula kubulala okwenza iZANU-PF. Ngiphenda bamangala sibili beqeda i-election leyi bebona kwi-election ekade lokuthula okuthize. Kwasela ukuthi hhayi ubaba uMnangagwa uthi sifuna ama-peaceful election. Ngama-internal fight abo a-generator u-opposition i-CCC. I-CCC sahlala sikhuluma sithi wobani lama-structures, libe lama-structures kuqoqeke emhlanganeni wenu ukuthi who-is who. Bagijimisa bathi i-ambiguity concept yabo leyo ukuthi asenzeleni izinto zethu ngaphansi singabonakali. Yikho sokuphenduka sesenza ukuthi benyelwe bodwa becatshisana bebulalana sebegijima bethi yiZANU-PF. Wakhangela lokhu akukhulumile okwama-recalls bayakwazi ukuthi indlu yabo etshayo sebeseyongenisa ibandla leZANU-PF ukuthi libe involved kuma-internal issues abo wehlemalesifo iy'ndaba zabo zokungabi lama-structures. Kwazise ukuthi Thabango ngumuntu wabo owavela kade engu-provincial chairman wabo ngumuntu wabo abadlalayo abasebenza laye lalokhu akukhulumayo bayakwazi ama-issues akhe lalaba abam-advisayo ukuthi enze ama-records bayawazi kodwa bafuna ukugijima bethi yiZANU-PF.
Nanso-ke indaba mnumzana Moyo, ngiyazinuka amakhwapha na.
Akula muntu ongaziyo ukuthi ngemva kwe-election sonke isikhathi iZANU-PF ingumbulali yabulala. Ngibe sengifici-ke njengobana yena yethiwe ukuthi ngu-chairman yesifazi uyakwazi ukuthi uqeda zanga likhululeke. Yibo ababehlukumeza abantu, yibo ababezigama-election underfazi nobufakazi obukhulu kakhulu. Babebhizi bafaka amatafuli eZANU-PF yena ngomunye ngqungquthela yakhona yithi ekhuluma kanjalo njalo ngi-ebe sesithi thina sibulalana sodwa. Sesikwazi ukuthi nxa ingaba umthetho weZimbabwe yona leyo government ebusayo inamapholisa inama-CIO kungani ngababambi labo bantu ngoba bayakwazi ukuthi ngabantu babo. Bonile umuntu ethwele i-AK-47 egijima eyaziwayo ukuthi i-CIO umuntu wabo wayengabuthwanga. Kathesi ilizwe lisile ikhoratini yiyo yodwa izimali abazitshontsha bazisebenzisa ukuhamba bethenga abantu ukuthi kube namazikholo. Ungananzelela njengoba bethi uThabango siyamazi uThabango akazanga ebe ngu-chairperson we-CC njalo futhi emelebewazi ngizabetasila ma-structures nonke nje ngu-chair we-cluster yebulilima nasiyakwazi ukuthi sisebenza njani. Bafunelana ama-structures bafunela ufunela ukubana bethenga abantu ukuze bebasebenze njengoba kuyenzile uThabango. UThabango engatshengisa amatinyoti erikhola umuntu wemdali umfowethu nje uzakhuluma ekhini athine-confidence ukuthi one day uNkulunkulu asozithutha sizakhululeka. Baqala ukubulala from 1980 until today any election ibaleke kanti ekhazi thinasazi sibulale muntu.
Ingqube isikuwe mnumzana Msaka, gxiba khonapho hle.
Ubaba ukhuluma izinto angela evidence lazo ephinde ekhulume izinto zomfana uNkulunkulu ukuthi athole isimpathi eyamanga ebantwini. Yiyo isimpathi abathola begampela ngayo ukwenza ukuthi abathole bazisusise because ungenisa uNkulunkulu lapha angengeniyo lalapha abakubambanisa khona. Lo uNkulunkulu ungenelani ukubana bewine? UNkulunkulu is more powerful than anyone. Ungenelelani ukuthi bengene bewine? Umsebenzi wabo yokuthatha into abazikhuluma emabhawa sebezifaka lapha ekuradio sokungani liqiniso. Indaba yefazi yamadescriptor asiyikhuluma ngiyipolitician bani angakwaziyo kadesi siyakwazi ukuthi lisisendele lezithombe e-South Africa labo befakile amadeski. I-DA ifake ideski yayo, i-ANC yabe ifake ideski yayo, i-EFF ifake ideski yayo namalimbi abo. Yikho abakwenzayo, so yi-standard practice abakwazi nje kumbe ngeke abatravela babone ukwenzakala kwamanye amazwe. Azame ukuthi izomthwa ukutsho nje i-election lo. I-ZANU-PF ayibulali, i-ZANU-PF yiphathi eyokuthula.